siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Duduzile Mathema obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, iWILD. Sihlaziya inhlelo zokuthuthukisa impilo yabesifazana eziqhutshwa yile inhlanganiso.
Umsebenzi esiwenzayo njenge-Women's Institute for Leadership Development ngokulwela amalungelo abomama elizweni leZimbabwe. Amalungelo abomama kumele atholakale ngendlela eqondileyo. Ngakho-ke ngesikhathi lesi esikiso ese-COVID-19 sisebenza sihlangene lezinye inhlanganiso ukuthi silwele amalungelo afana lokuthola amanzi ngendlela eqondileyo. Ngakho-ke sibuye sisebenze endabeni ezempila kahle kulabo abakhulelweyo kanye lokuthi benelise ukuthi bathole amaphilisi asiza uma belesifiso sokuthi belamisele khatshana.
Sisebenza siseGwanda, eLupane, ePlumtree, eMzingwane kanye lakoBulawayo. Ngakho inhlelo sizenza zivumelane lalabo abangabe behlala kulezo zigaba. Okungabe kusehlukana zindawo esingabe sixoxisana labo mama lapho ngitsho abo social media abafana labo Twitter, Facebook, labo WhatsApp. Uhlupho luba sekuthini imali yokuba le data isuka ibe nengi okwamagama. Ngakho kube nzima ukuthi omama bangabe behlala emaphandleni benelise ukuthi labo baphatheke kunhlelo ezingabe zisenzakala kulezo ndawo.
Sesikhangela ke uhlelo lwamanzi, ukuyini eselikwenzile ngalolu hlelo? Sinanzelela ukuthi amanzi asilela kwamanye amalokitsha koBulawayo.
Udaba lwamanzi lunzima kakhulu, kodwa esesikwenzile njenge-WILD ukuthi sixhumanele ezinye inhlanganiso ezikhona apha koBulawayo. Sabe sesisibala lokho esikubiza sisithi i-Community Action Group for Good Governance. Ngakho-ke sesizame ukuthi sihambe khona eluveve sisiyadingisisa ukuthi kungabe kwenzakaleni ukuthi izakhamizi zizithole zisikha amanzi angahlanzekanga, banathe amanzi balahlekelwa zimpilo zabo. Sesincedise imuli ngokudla langemfanelo zokubona abezempilakahle. Ngakho-ke omama benelise ukuthi baqoqane ukuze bahlafune kabanzi ngodaba lwamanzi. Ngakho njengoba ngikhuluma nje kule petition esithe sayithumela kunkokheli edalela eParliamente, sisitsho uhlupho olubhekane loBulawayo ukuthi kakuncedwe izakhamizi kusale sikhathi.
Bona abesifazana balwamukela njani usizo lwenu? Bayabuya yini ngobunengi babo nxa libamema emhlanganweni? Njalo libona ngani ukuthi inhlelo zenu ziyasebenza emphakathini?
Omama bayasukumela phezulu uma sibamema enhlelweni zethu. Siyenza inhlelo ezifana lokufundisa omama ngendaba zesisekelo sombuso lapha kuma-legal clinic esandise ukuthi sibe lawo ezigabeni ezehlukeneyo. Siyabafundisa ukuthi uma behlangana lenhlupho ezichiyeneyo bangenzani, ikakhulu nxa sikhangela kundaba zokuxhumana labakhokheli. Siyakhuthaza omama ukuthi babe ngabantu abazisebenzayo, bangaze bahlalela izandla. Sibuye sibakhuthaze ukuthi baphatheke ngendlela ephakemeyo kumathuba aphathelane lobukhokheli. Kunje silohlelo oluncedisa omama ikakhulu uma sikhangele ekuthini indlela ibuzwa kwabaphambili. Kuhlelo esilibiza sisithi i-Running to Win Mentorship Conversations, lapho omama abaphatheke kwezombusazwe kumbe ezombangazwe bahlanganiswa labontanga abalesifiso sokuqiniswa ngayonale indlela. Ngizanika umzekeliso ngesigaba seGwanda, lapha okuvele obekuvame ukuthi kulabo councillor besilisa kuphela kumaward alichumi. Ngakho besekwenzakele okwesikhathi eside. Kodwa ngemva kokusebenza khonale eGwanda, sinanzelele ukuthi inani labo mama abaveza isifiso sokuthi babe ngo councillor sakhuphuka sikhuluma nje eGwanda usekhona umama ongukansela omela amalungelo abo mama khona ngale eGwanda.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Duduzile Mathema obona ngokwethulwa kwemibiko kwinhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, iWILD. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.